ngoba njengani winto esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi namuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sisho ukuthi ama companies akasela enye indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezinto.
Manje ubona ngani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asifuze sibone isisindo sisiwa na
sizawa sibili kodwa udubo esizaba nalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lama pula. So usitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingafunyelwayo abantu njalo bazaqhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezindola ukuthi liyakwazi ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izindola lahlela lacina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwe dollar leyi ukuthi abantu abakabi nethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zesithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa ukubona njani?
Awubona ukuthi uzaphathisa lutho ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe ne-production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho uke wakutho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo. So angiboni ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izindola, kodwa iqiniso elikhona ukuthi nxa kungela production izindola leli lizaqhubeka isisindo sangikhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izindola ngokubhani ama US dollars ngani uzama ukuziprotector yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama US dollars.